Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Ulambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 10 Nhlangula 2022 ngokipstube. Endabeni zethu namhlanje.
Umfundisi Milson Ndlovu okubandla lokholo lwesiKristu ele Brethren in Christ Church uthi bazaqhubekela phambili ngomkhankaso wabo loba bekhahlanyezwe ngamapholisa.
Silalela iBhayibheli, senza lokho iBhayibheli elithi sikwenze, kambe asisavunyelwa yini ukwenza lokho iBhayibheli elithi sikwenze?
Ubotshwa abafundisi abaqoqa umkhankaso wokulwela iZimbabwe ekhululekileyo.
Amanisi amaningi ayahamba e-diaspora, ayahamba e-America ukuthi adinge umsebenzi ngendawo yokuthi imali yethu ayisathengi.
Abongi abaningi sebesuka kwele Zimbabwe besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe. Abalincwadi ezibavumela ukuba behlale kule South Africa bakhuthazwa ukuba bekaphele abathi balakho ukubancedisa ekutholeni amaphemithi amatsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapolisa namhla avimbe ngci emahofisini ebandla lokholo lwesiKristu eleZimbabwe Divine Destiny eHarare, lapho babophe khona abafundisi abalandeli bokholo lolu labamele inhlanganiso ezizimeleyo ngesikhathi kulungiselelwa umkhankaso owe The Zimbabwe We Want Campaign. Umevis Gama usethulela lolo daba.
Umfundisi Anselimo Magaya uthi bekumele kwenziwe umhlangano lo endlini yokukhonzela uNkulunkulu eya Dutch Reformed Church eHarare bengakadudulwa ngamapholisa.
What I've noted is that they could not write to me as a convener to bar the meeting because they knew they would not succeed. We're going to get a swift interdict. But the plan that they made is to actually scare the hosts. I was so open with them. They are saying you proceed, but at the same time they know now that the hosts can no longer allow us to do so.
Nginanzelela ukuthi bazile ukuba bebengeke bangilobela incwadi njengomqoqi walomhlangano ukumisa ngoba bebesazi mhlophe ukuba bebengasoze baphumelele kulokho njengoba besizokuya emthethwandaba. Kodwa icebo abalisebenzileyo ngolokwethusela iziphathamandla lapho kade simele senzele khona lomthandazo.
Umfundisi Milson Ndlovu okubandla lokholo lwesiKristu ele Brethren in Christ Church uthi bazaqhubekela phambili ngomkhankaso wabo loba bekhahlanyezwe ngamapholisa.
Silalela iBhayibheli, senza lokho iBhayibheli elithi sikwenze, kambe asisavunyelwa yini ukwenza lokho iBhayibheli elithi sikwenze? Futhi sikwenza ukukhuleka. It is clearly stated in scripture that we ought to pray. Kanti ke lelungelo lokuhlangana abantu bekhuleka lilungelo elipheleleyo futhi elivunyelwayo langusisekelo selizwe leZimbabwe. Kanti njalo kukhona lelizwini likaNkulunkulu ukuthi izinto zibanjwe ngaleyo ndlela.
Umfundisi Ndlovu uthi kulilungelo likaZulu ukuba beqhube imihlangano etshiyeneyo.
Ngeke sivinjelwe, ngeke kube lombishopi ongavinjelwa ukukhulekela ilizwe lakhe. Ngeke kube labafundisi abangavinjelwa ukukhulekela ilizwe labo, ilizwe lethu sonke. Lapho ngitsho labakhokheli balo abazakhokhela ngoba becabanga impilo zabantu.
Umnumzana Efi Dlela Ncube ingcwethi kwezokusebenzisana loZulu kanye lezombusazwe ukhuthaza uZulu ukuba asekele okwenziwa ngabafundisi.
Akukho abantu abancindezelweyo abangafanelanga bakwenze. Ngakho ke kufanele ukuthi abantu beZimbabwe bakuzwisise ukuthi kudingeka ugogo, ukhulu, abantwana, abafana, amankazana, wonke umuntu asukume alethe inkululeko elizweni laseZimbabwe.
Abathethwe ngamapholisa abambalwa lokhu besenkambeni yamapholisa. Laba bantu abangamalunga enhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition batholiswa usizo ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights yehlule imizamo yokuthi sikhulumisane lesikhulumeli samapolisa uassistant commissioner Paul Nyathi obengaphenduli umakhale kukwini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Abongi abaningi sebetshiya umsebenzi besiya emazweni atshiyeneyo ikakhulu aphetsheya okwenza ukuthi kube nzima ukuba abaseleyo basebenze ngemfanelo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abongi abakhala ngeholo eliphansi sebesuke ngobunengi babo bayadinga imisebenzi kwamanye amazwe. Umnumzana Anthony Majongosi, umgcini sihlalo weZimbabwe Nurses Association kobulawayo, uthi abongi sebebalutshwane kakhulu elizweni.
Uthi amanesi amalutshwane ezibhedlela, le ndawo yokuthi amanesi amaningi ayahamba ediaspora, ayahamba eAmerika uthi adinge umsebenzi, le ndawo yokuthi imali yethu ayisathengi, ayisakwanisi ukuthi sikwanise ukuthi siphile kuhle lapha eZimbabwe, le ndawo yokuthi i-inflation yethu, i-economy yethu ayisamilanga kuhle, le ndawo yokuthi i-dollar siyafuna ukuthi ikumbe ukuthi siyathola i-US dollar siyayasiholesa i-government siyakwanisa ukuthi siphile kuhle, sisebenze, sikwanisa ukuthi sisebenze, but kodwa imali ayikwani, kodwa ngikukubangela ukuthi amanesi amaningi achiye imisebenzi lapha ahambe e-UK kumbe e-America.
Umongikazi unkosikazi Sanele Nyoni uthi sisebenza nzima.
Silokudana kakhulu ngalokho okwenziwa nguhulumende. Kasifisele okuhle lezimuli zethu. Sizamile ukukhulumisana laye mayelana leholo. Akulanto etshintshayo, lokhe kufana. Khathesi iningi lamanesi libone ithuba lokuthi liyesebenze laphandle kwelizwe, osokubangela ukuthi sisale sibalutshwane, njalo osokusenza ukuthi lo msebenzi ube mningi kakhulu kithe siseleyo, njalo kuzabangela ukuthi abantu bacine bengelatshwa kuhle bonke.
Okwamanje unkosikazi sikhululekile Nyathi ongumongikazi uthi ulungiselela ukusuka eZimbabwe.
Ngilungiselela ukuhamba kodwa uhlupho engilalo yathesi imali efunakalayo. U-agency engimtholileyo uthe ufuna i-cash phambili efika ku-6.5 euro. Ukuze ngihlanganise leyo mali ngeholo lami kunzima, so sengizadinga abangafuni i-cash lanxa labo bebamba imali eningi. Bengicetshiswa ngomunye ukuthi kufanele ngikhangelisise i-contract yami lo-agency ngoba labo sebethatha advantage against us ngoba si-desperate.
Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo, uthi ukuhamba kwabongi sekwehlise izinga lokusebenza kwamaklinika kanye lengatsha zempilakahle.
Amanesi ahamba imbangela yakhona kuyukuthi asiholise imali yaphansi nje, bavele basuke kithi izikhathi eziningi bangasiphi lalokho okuthiwa yi-notice. Lo nyaka sebehambe kakhulu okwedlula kweminye iminyaka, lokho sokusenza ukuthi abantu balinde izikhathi ezinde emakliniki belindele ukubonwa. Bona amanesi lawa amalutshwane aseleyo asedinwa kakhulu.
Okwakhathesi abongi bachaze ukuba abalalwazi lokuba iholo labo lingakanani ngoba bengakatholi incwadi ezichaza lokhu. Kodwa ngenyanga ephelileyo kuNkwenkwezi bahola amadola angamashumi ayisikhombisa lengxenye emali yakuleli, i-75,000 zimdollars. Bathola lamadola alikhulu lamashumi ayisikhombisa lengxenye emali yeMelika, i-$175. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ikomiti yedale leCongress yakule Melika ehlolisisa ukuhlaselwa kwedale leli ngozibandlela ngomnyaka 2021 kulungiselelwa ukubalwa kwama-electoral votes. Iqale ukuthetha lolu daba olwethulelwe uZulu kumabonakude izolo kusihlwa. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba idale leCongress lethule ubufakazi obujulileyo obuveza ukuba uwayengumongameli umnumzana Donald Trump wazama amandla wonke ukuvimba ukuthi kubalwe ama-electoral votes. Kuvezwe njalo ukuba uTrump wayefuna kugenqulwe impumela yokhetho lolu ahlale esesikhundleni lobo kwakusobala ukuthi unqotshwe ngumnumzana Joseph Biden osengumongameli wakwele Melika. Kodwa uTrump labanye bakhe bathi wonke lokhu kwenzelwa ukuba avinjwe ukuncintisa kukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2024. UBiden wanqoba uTrump kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2020 ngokubuthelela ama-electoral votes edlula kancane amakhulu amathathu 306. UTrump wathola amakhulu amabili lamajumi amathathu lambili 232. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas, khonapha kwele Melika.
Yikho sibili okumele ukuthi kwenzakale lokhu ukuthi namhla kuzwakale kuphume iqiniso lakhona ukuthi okuyizinto lokhu kohamba njani. Ngoba ayithi nxa kukhangele khona laphana kuyatshengisela sibili ukuthi kwaba yinto embi liyana ukuthi ichaye ilizwe leli ukuthi abantu bahlasele iCapitol Hill. So nxa kungavela ukuthi khona kwahamba njani, kwakutheni, ngubani owathini, sithini kutheni, ngibona ngathi izaba yinto ezancedisa sibili kakhulu. Ngoba ilizwe lela ngithi belihlala lingathi lilizwe elisola amazwe la anjenga awe Africa okuthi khona umuntu uyawina ama-elections athi nxa ewawinile lo hulumende oyabe kade khona alele esikhundleni. Lapha abaphosi bafana na lakhono lokho sibili khona kanye okuchaya lokho abakubiza ngokuthi yidemokrasi.
Kuqakathekile na ukuba udaba lolu Mthombeni luthoniswe abantu bebukele kumabonakude.
Idemokrasi angithi yiyo etshengisa ukuthi kufanele ukuthi kuchiyelwane, kuchiyelwane ukuthi ongenileyo obekade khona avume ukuthi wehlulwe, uchayiwe, abantu sebekhethe omunye. Lo oluzileyo amukele lokhu ukuthi uluzile bese kuqhubekela phambili kuqhutshelwane umbuso njengakhona lokho. Yikho okubizwa kuthiwa yidemokrasi. Nxa sekusehlula khonapho kutho ukuthi asisakwazi ukuthi kuyabe sekuyini-ke lapho, sokusiba ngokunye okungasiyo idemokrasi.
Unumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas, khonapha kwele Melika. Ulive Talk namhla siqoqa ngokuxokozela eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Izizalwane zakwele Zimbabwe ezilamaphemithi amiswa ukusebenza kwele South Africa sezikhuthazwe ukuthi ziqaphele amaganyana asegcwele ebulenjini be-intanethi esithi ayenelisa ukubasiza ukuthola olunye uhlobo lwamaphemithi. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Uhulumende weSouth Africa uphe izizalwane zeZimbabwe ezilamaphemithi ohlobo lweZimbabwe exemption permits kuze kuyafika umpalakazi ukuthi zibe sezithole olunye uhlobo lwamapermits kume ziphume ziphele kulelo lizwe. Kodwa-ke iningi lehluleka ukuphumelela kuzicelo zamanye amaphemithi la njengoba bengelakho okufunakalayo. Lokhu sekwenze kwahluma amankampani esiphangiphange ebulenjini be-intanethi esithi ayenelisa ukusiza abeZimbabwe laba. Iningi lamankampani la afuna umuntu abhadale imali ethile ukuze ethule udaba lwakhe kuwo, bese umuntu eqhubeke ebhadala ngokuqhubeka kohlelo lokufaka izicelo. Intatha ezindaba eZimbabwe uMxolisi Ncube uthi abantu badlelwa imali nje mahhala yilawa mankampani ngoba abaningi abasoze bawathole lawo maphemithi.
Abantu abaningi abayikwenelisa ukuthi bathole amaphemithi amatsha eSouth Africa ngoba amaphemithi la aweZimbabwe exemption permit abawathweleyo eza ngokuthi abanginelisi ukuthi bathole amanye amaphemithi abevele ekhona kungenxa yokuthi abalayo imfundo elingeneyo kumbe ngithi mina ama skills angabenza ukuthi bathole ama permits ase South Africa.
Iningi labe Zimbabwe laba ngabantu abebesebenzela ezindlini, abanye bethengisa ezitaladeni, kanti abanye bebesebenza imisebenzi engadingi kufundelwa. Uhlupho ukuthi ama permit okufanele bangene kuwo afuna umuntu owenza umsebenzi ongeke wenziwe isizalwane sakwele South Africa. Le imisebenzi yamakhono aphezulu ebhalwe phansi lugatsha lwendaba zasekhaya. Kungehlula lapho umuntu kuzafuze abethethwe isizalwane sakwele South Africa, kumbe abe ngumntwana womzali oseyisizalwane sakwele South Africa lamanye amaphemidi anzima ukutholakala. Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabutho Mabhena, ugxwayisa izalwane zeZimbabwe ukuthi zingavumi ukudlelwa imali izigelekeqe ezizulazulayo ebulenjini be-intanethi.
Hayi, labo ngabantu abazidingela imali, ngithi vele nxa abanye abantu behlupheka, abanye bavuka ngabantu abahluphekayo, kakulanto abazabancedisa ngayo, ngoba yonke into ibhaliwe ukuthi umuntu kumele alandele imigomo ebekwe singathi ngolwasemzini ama-requirements, ukuthi nxa kumele ube le-permit kuyini okumele ukwenze. Kuba labantu abakhuluma ngani kuthiwa sebebhadalisa abantu, angani bona bakhuluma labantu abaphakathi omafezi, hayi basengezimithiyo, kakulanto abazoyenza.
Kusenjalo inhlanganiso ezimela abeZimbabwe laba zithi azikezwa ngumuntu obelalolu hlobo lwepemithi esenza umsebenzi ongela khono oseke waphiwa olunye uhlobo lwepemithi. Zithi zikhangelele ukuthi abaningi bazazithola sebeselizweni ngokungekho emthethweni ekupheleni komnyaka, okuyinto ezakwenza impilo yabo ibe nzima kakhulu kwele South Africa. Kodwa-ke ugatsha lwendaba zasekhaya lusanda kuthumela izincwadi ebantwini abalamaphemithi la, lubakhuthaza ukuthi bafake izicelo ngoba okwakhathesi balutshwana kakhulu asebethe bafaka izicelo. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguthuso Khumalo.
Abantu asebekhulile eZimbabwe bathi bathule nzima ngenxa yokugugudeka kwedola lelizwe, njalo lokuselakala kwemali emabhanga kanye lemali encane emapentsheni abayihola kuhlangothi lukahulumende olubona ngenswelo zikaZulu. Bathi lokho abakuholayo kuphelela emabhasini. U-Ezra Jesus Banda, intatheli yethu yezindaba, usethulela lolu daba esejolojo.
Abadala abaningi balimhlubulo bathi baphila nzima ngoba ukudla akusathengeki ngenxa yokugukudeka kwedola leZimbabwe. Bacela ukuba uhulumende abakhulise ngedola leMelika kumbe amaranda akwele South Africa. Unkosikazi Sibongile Nkosi uthole imali zidliwe zindleko zekhadi lakhe ebhanga.
Sibuye lapha echolotsho ukuzoswayipha imali yokuthi sithenge ukudla. Uma sithi siyaswayipha imali yabanjwa njalo ekhadini, igcina ingasathengi ukuthi sithenge ukudla kwakhona, kusekula mali kwanayo.
Ugogo uManqube uleminyaka engamathumi asishiyagalombili lambili 82 uvuka entatakuza ehamba ngenqola edonswa ngabobhemi esiya etsholotho esuka emakhaya koMvundlana. Uthi abalupheleyo abananzwa yikho befolela imadlana yabo ilanga lonke.
Thina abantu abadala siyehluleka sibili ukuthi singenzani. Silabazukulu kasikwazi siyabanikani, asilamali kasila lutho. Lapha siyaha kulowo mangalisayo. Okumangalisayo sibili ukuthi kakukho singakudla lokungathini khonapho. Izalukazi sibili isalukazi esimangalisayo singakwanisi lokwenzani ezandleni zakhe.
Kukanti unkosikazi Nomalanga Ndlovu ohlala esiqintini sakwamazibiza uthi imali yeZimbabwe ayisathengi lutho. Ucela uhulumende abaholise imali yamanye amazwe.
Ake sicela lapha ukuthi imali esiyiholayo i-welfare ayisisizi ngalutho. Besicela sibili ukuthi kumvele ingasipholisa kungamarandi kumbe kungamayusa ngoba kayisathengi. Vela kwamazibisa khona lokuyathenga ishukela, imali yakhona ayithengi lutho. Lesicelo esikhulu kakhulu khonapho.
Iningi labadala bathi bacela uhulumende abanike imali zabo zepension ezandleni angazifaki emabhanga ngoba imali yabo ifela ebhanga. Umnumzana Two Boys Khali wemambanjeni ngomunye wabo.
Into ekhona yikuthi akula, akula muntu olendaba lathi njengabantu abakhulileyo. And inkinga ekhona izitolo lapha kuyadula, akusathengeki. Imali ayikho. Labantwana labazukulu bawufa lonyaka nenzalo. Uhulumende kasizamele icebo siphiwe imali zethu cash. Ngike ngibuze kuncedani ukuba le mali kukhadi engathengi lutho.
Omnomz Ngonana Chungela Dube ongomunye wabalelwa impi enkululeko o veteran. Usola kakhulu uhulumende ungabanakekeli. Yena usuke esigabeni sakuDlamini elanda kuzothenga ngekhadi ngoba lapho ahlala khona kabathathi amakhadi.
Ilizwe leli salilwela kodwa kumanje nje akulanto esitholayo. Imali angitholi lepentsheni angikwazi ukuthi ngithole kanjani. Khonapho ngimdala nje nginde 70 years kodwa kulanto engiyitholayo khona lapho. Elizweni engalilwelayo ukuthi ngikhululeke kilo. Angazi ukuthi ngiyeza kanjani badala. Uhulumende lo esasikhanya sithi ngowabantu ngowethu ingathi akalandaba lathi kasibeki nje ukuthi singabantu emhlabeni wethu.
Nyanga zonke asebekhulile endaweni eziningi zesiqinti seCholotsho balubhekisa eCholotsho Business Center ukuyathenga ukudla ngoba imali abayihola yepentshini ifakwa kumakhadi ebhanga. Imizamo yokukhulumisana labohlangothi lukahulumende olubona ngenisolo zikaZulu enhlalakahle yakhe olo social welfare yehlule ngoba bayalile ukukhuluma ne-Studio 7. Ngimele Studio 7, igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Omanje sike sizwe okwethulwe nguhulumende wakwele Melika.
Eminyakeni emihlanu edluleyo inani labantu ababhekane lendlala selikhuphuke lisuka kuba izigidi ezedlula kancane ikhulu 108 million lafika kwabe dlula izigidi ezilikhulu lamajumi ayisithupha 161 million emhlabeni wonke jikelele. Umnumzana Anthony Blinken, umphathintambo wohlangothi lukahulumende wakwele Melika, ulubona ngokudlelana lamanye amazwe othi lokhu kwenzakala eleRussia lingakahlaseli eleUkraine. Uthi kulandela impi eqhamuke kweleUkraine ngozibandlela lonyaka, abantu abayizigidi ezingamajumi amane, 40 million, labo bazithole bengasela kudla. UBlinken uthi kulabanye abathi wonke lokhu kwenziwa izijeziso zenotho ezivakelwe eleRussia ngeleMelika lamanye amazwe. Uthi lokhu ngamanga aluhlaza tshoko ngoba eleMelika lafakela eleRussia izijeziso zenotho lisenzela ukumisa impi ekwele Ukraine. UBlinken uthi kunengi okumele kwenziwe ngamazwe wonke ukuze kube lokudla okuzakwenela abantu emhlabeni wonke jikelele. Uthi okunye kwalokhu yikubambisana kwamazwe wonke ekudingeni ukudla okufunwa nguZulu. Uthi eleMelika lizaphendla indlela le ngokwethula izigidi ezedlula amakhulu amabili, $215 million, iyokuthenga ukudla. Okwamanje eleMelika selasebenzisa amabhiliyoni amabili phose lengxenye, $2.3 billion, kulandela ukuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia. Uthi kumele kukhangelwe njalo imvundiso yokulima kuzokazi le-Afrika lezinye indawo. EleMelika okwamanje selifake izigidi ezingamakhulu amahlanu amadola, $500 million, ekuncediseni abalimi. UBlinken uthi kumele kuvuselelwe ezokulima lokumelana njalo lokungani kwezulu. Uthi eleMelika liza kwethulela umhlaba wonke jikelele amabhiliyoni amahlanu amadola, $5 billion, phakathi kweminyaka emihlanu ukwenzela ukuba kuvuselelwe ezokulima njalo abalimi bemelane lokungani kwezulu kahle emhlabeni. Uthi kumele kuncediswe abampofu ababhekane lohlupho lolu olwendlala. Uphinde wathi kumele kuhlanyelwe amabele amaningi ukuze kube lokudla okuthe xaxa emhlabeni wonke jikelele. Uthi kungenziwa konke lokhu umhlaba wonke jikelele uzamelana lendlala kuncedwe labo abaswelayo.
Lapho belilalele imibono yelizwe leMelika. Uhlelo Woza Friday namhla sihamba lomculi kaMaskandi uSmile Sezintombi. Yena usethule idlalade lakhe lokuqala kubika uNtukwamele Nkomo.
Lanxa uSmile Sezintombi eseke wethula amanye amadlalade ebambisane labanye abaculi, leli ngelakuqala alethule elilunga elizimeleyo. nangu elonda imbali yakhe.
USmile says intombi iloni gama lami elisebenza emculweni, lami gama uSmile Sibanda, ekhaya ngivuya eCholocho esanqinyana. Emculweni ngiqale mina ukungena emculweni mangaphazamisi beku-2013 siqala ukungena emculweni, noma nje kwase kubudala nje ngizama nje ngingakaze kodwa ngingena estudio.
Idlalade leli lilengoma ezilichumi lambili ezigoqela ethi senishela kanjani, umendo, ukuhlehla kwenqama, ukuhlabelela kanye lethi inxeba. Abangathanda ukuthenga umculo wakho bakuthola njani?
Okwamanje umculo wami awukatholakali kuma digital platforms. Ongabe ufuna uxhumana nathi kulezi namba 0786542212 ezase South Africa ke lezo kushuthi umuntu uyabe zofaka ikhodi.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Engingakushiyela abalandeli nabathandi bomculo wami ukuthi sikudinga kakhulu kubo i-support yabo, ngoba ngeke sibe yilutho nje ngaphandle kwabo. Sidinga kakhulu i-support kubo, basixhase njalo ukwenzela ukuthi nathi singakhathali, siqhubeke njalo sibenzele okuhle.
Uphuma ke enkundleni uSmile sezintombi ngale.
Siyabonga kakhulu ke Ntungameni Khomo. Sinakehluka nesihlobo othi sikhangele ebesilazo namhlanje. Kubotshwa abafundisi abakhoqa umkankaso wokulwela iZimbabwe ekhululekileyo. Abongi abaningi sebesuka kwele Zimbabwe besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngolivalisa emoyeni ngenjabulo. Umthembo Sithembayo uGibbs Dube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.